Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazibo 8 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yabodokotela ithi ukwekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kodwa ilizwe liqhubeke livaliwe kutshengisa sobala ukuthi akusetshenziswanga lwazi lwesayensi ukuthatha lesi sinqumo.
Kodwa lokho kungayekethiswanga ngendlela esisuthisayo thina abaningi, ezasuthisa izisebenzi, isuthisa abantu abahluphekayo, isuthisa abantu abadinga imisebenzi, isuthisa abantu abathengisayo emgwaqweni impahla ehlukahlukene. Ileneyo isuthise njalo osomabhizinisi.
Umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMathopheleleni North, umnumzana Richard Moyo, uthi ibandla lakhe lithola usekelo oluningi kakhulu kulesi sigaba kanye lelizwe lonke jikelele ngenxa yenhlelo ezimgqoka eziqhutshwa nguhulumende.
Usekelo siyaluthola ngoba zona ezinhlelo engikhuluma ngazo konke kona kuphuma kumanifesto ezanu PF, ngoba abantu konke kona kuyizinto ababekhulume kudala udwele bazifuni ezazingayenzakali. But kanti sezenzakala and ibona abantu bayabuya ngobuningi babo ebandleni elibusayo.
Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kusigaba sinye esemathepheleleni North, umnumzana Prince Dube Kosimanda, uthi akulanhlelo ezikhulunywa ngumoyo eziqhutshwa kulesi sigaba.
Bona nqabe kubona uRichard, hayi bakubona nje ngoba bake behambe begqoka ama-overalls abo amhlophe nama-helmet besiyathatha impikitsha. Kodwa in terms of ukuthi khona sibisibili esikubonayo ku-ground akula lutho olukhanyayo.
Lokhu kutholakala izidumbu zabantu ababulawa lizulu lesiphepho uHurricane Ida kwelemelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Inhlanganiso yabodokotela ithi ukwekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kodwa ilizwe liqhubeka livaliwe kutshengisa sobala ukuthi akusetshenziswanga lwazi lwesayensi ukuthatha lesi sinqumo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wehlise iziqondiso lezi zisuka kusibanga sesine level 4 zehla zaya kuzinga lesibili i-level 2. Lokhu kutsho ukuthi isikhathi sokusebenza kwamabhizimusi ngelanga sesiyaqala ngo-8 ekuseni kusiyafika ihola lika-9 ntambama. Isikhathi se-curfew sesizaqala ngehola lika-10 ntambama kusiyatshaya u-5:30 ekuseni. Amabhawa lama-night club azahlala elokhu evaliwe. Abantu sebengabuthana nxa bengedluli ikhulu i-100. Amabhasi avela emadolobheni ehlukeneyo asevunyelwa ukuhamba-hamba. UMnangagwa uthi ukwekethiswa kwemigoqo le kubangelwe ukuthi imizamo enziwa nguhulumende yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus iyasebenza. Kodwa inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi imininingwane ephuma kugatsha lwezempilakahle itshengisa ukuba inani lokuthelelana igciwane le-coronavirus selehle kakhulu okokuthi okwakathesi akukadingakali ukuthi ilizwe lihlale liphansi kwemigoqo ye-lockdown. Amabandla aphikisayo ethesa uhulumende icala lokusebenzisa imigoqo le ukwenqabela imikhankaso yawo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19. I-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo, kuyekethisiwe kusuke ku-level 4 kwaya ku-level 2, okutsho ukuthi izinto eziningi kade zisenziwa zivimbela abantu ukuthi bazenze kumbe zenziwe azisezukubavimbela. Kodwa lokho kungayekethiswanga ngendlela esisuthisayo thina abaningi, ezasuthisa izisebenzi, isuthisa abantu abahluphekayo, isuthisa abantu abadinga imisebenzi, isuthisa abantu abathengisayo emgwaqweni impahla ehlukahlukeneyo, isuthise njalo osomabhizinisi ibhizinisi kuloke kuvaliwe izinto eziningi ngakho ke umkhonomi uzayo lokhu dilika kanti ke ngabe bavule kakhulu kulalokho abakwenzileyo ukuze kuvuke umkhonomi labantu bakwazi ukuziphilisa babhadala ischool fees bondle abantwana ngendlela efaneleyo nxa kusavaliwe ngalendlela kutsho khona ukuthi impilo izaqhubeka inzima kakhulu ebantwini bangasela mali yokudla yokuziphilisa yokondla abantu babo
manje nxa sikhangele ukubana imigoqo le yekethisiwe kodwa lokhu kungavunyelwa ukuhamba-hamba lokusebenza kwemichova engekho phansi kwezubuko lokunye okunjalo bekungamelanga konke kwenziwe na ukuze umnotho uvulwe
ye abakwenzileyo lanxa kuvuliwe lokhe kunengo abangakwenzanga lokhe bevalela amakhombi i-transport i-private transport engasokazukho into engafanelanga ephula amalungelo abantu ngokuba abantu bazondla ngaleyo transport bondla abantu ababo ngaleyo transport baphilisa ilizwe ngaleyo transport i-transport yona leyo injalo iya-contribute iyancedisa ekukhuliseni umnotho welizwe idala imisebenzi yenza zonke izinto leziyana ngakho ke nxa uvale i-transport engasoya kozubuko uvale i-economy uvale ukuphila kwabantu uvale ukudla uvale ischool fees uvale konke abantu abangakwenza nxa besebenza into embi kakhulu kanti ke futhi inani leli le 100 lokho elincane ngoba phela bazama ukuvimbela imihlangano yepolitiki yiyo injongo yabenkulu ukuthi abangahlangana abantu abalombono ongahambisani lwezanu PF ongahambisani lokahulumeni abafuna ukuthi abantu bahlangane ngakho bayayisebenzisa iCOVID-19 ukuvimbela i-exercise of our political freedoms
bona abantu sebe landela na imigoqo ye COVID-19 nxa sikhangele ukugqoka ama mask ukuqhelelana lokunye okunjalo bese belokhu bekwenza na
lapha lalaphana yebo abantu basakulandela ama lockdown bebelokhu bewalandela abantu bebegqoka ama mask lokhu begeza izandla lokhu besenza zonke be social distancing kodwa ke ngempilo yeZimbabwe kuba nzima ukuthi abantu bakwenze khona lokho njengoba kufanele bayeminyana kuzobukho khona laphana bathwale nzima bayefika sekusebusuku emakhaya bathwale nzima futhi kwenza kube nzima ukuthi ulandele yonke into okufanele ukuthi uyilandele ukuze uvikeleke kanti ke uhulumende bengakwenza kube lula ukuthi abantu bakwazi ukuphila ngokuthi avule umkhono mavule impilo yabantu abuyisele i-transport le ngasiyo yakozubuko emgwaqweni ukuze abantu bangaminyani ngokuba phela i-social distancing kayenzeki kozubuko
umnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19 i-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism Umgcini sihlalo webandla elibusayo eleZanu PF esigabeni seMathabeleland North umnumzana Richard Moyo uthi ibandla lakhe lithola usikelo olunenge kakhulu kulesi sigaba kanye lelizweni lonke jikelele ngenxa yenhlelo ezimqoka eziqutshwa nguhulumende uthi kusobala ukuthi ibandla leZanu PF lizanqoba njalo ukukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023 Kunqoqo ayiqhubele Studio 7 umnumzana Moyo yena ungumphathi ntambo kahulumende eMathabeleland North President Minister uthi inhlelo lezi zibalisa ezokuthelelezela ukwakhiwa kwezibhedlela amaklinika izikolo ledamu legwayi Shangani kanye lomgwaqo weBinga siyabuwa kunye lowekama TV Binga ukukhangelelwe ukuletha inguquko ezigabeni zeMathabeleland Asizweni exoxa ngalolu daba losithandekile emhlanga weStudio 7.
Usekelo siyaluthola ngoba zona izinhlelo engikhuluma ngazo konke kono kuphuma kumanifesto leZanu PF ngoba abantu konke kono kuyizinto ababekhulume kudala ukuthi vele bazifuna ezazingayenzakala. But kanti sezenzakala and ibona abantu bayabuya ngobuningi babo ebandlela elibusayo. Kanti besenza ama-structures, senza ama-sales, senza ama-branches, senza ama-districts up to the province, up to national ngama-internal elections silungiselela. Ukuya kukhetho ngo-2023 ngiyathembisa and ngisitsho ukuthi sisiyafika ku-2023 iZanu PF ikhangelele ukuthi 25 million votes for upresident and imbona ngani sizayedlula yona leyi 5 million ebungasakhona sibe ku-7 million votes ngenhlelo ezibiswa yi-ruling party ebantwini
sike saxoxa kona lo umsakazo lamanye amabandla ezombusazwe bathi labo sebethola usekelo oluningi ezigabeni zenkayi elupane lazezinye zeMathabeleland North zingabe zindala zombili yini
obvious akulandala zombili izano PF izanqoba okumangalisa ngoba inkalakatha abantu abasadingi lokwane kwesilogal ukuthi abantu bafuna into ezibambekayo njengoba ngibe ngikutshela ngento ezibambekayo nxa labo belapho okubambekayo kuyebantwini at least ingxenye but mina ngifuna ukuthembisa ukuthi abantu bethu they are very happy they are more than happy ngezinto ezenziwa yi-Second Republic lezano PF
siyake sikhulume lebandla lemthwakazi Republic Party lithi lisola ukuthi inotho esemathebeleland iya thuthukisa ezinye izigaba zelizwe kungabe kuliqiniso yini lokho njalo inotho yena le selikhulume ngayo kuthuthukisa njani isigaba semathebeleland
azinto engiyijabulelayo dadewethu ngepolicy ebishwe ngubaba uMnangagwa ikuthi kungaze kube konke kuya ku-central government but kathesi uphume lohlelo lwe-devolution kulama devolution funds kule mali eziningi ezibuyileyo eprovinsi zingena through rural district council ngoba yikho lapho kulama gephu khona zona ezinhlelo bengutshela zona ezemgwaqo ezama-irrigations ezinye ngeze-national projects amanye ngama-provincial projects but lapho kule gephu khona like ama-clinics izikolo imgwaqo le ama-dust road izibhorane konke lokhu yi-local development so ngama-gephu ase-covers imali zona ezesikhuluma ngazo ze-devolution fund like yona limnyaka sinikwa i-budget ye-19 billion ehambe eya kuma-councils wonke kuma-rural okukhava ama-gephu ana ama-project ebengikhuluma ngawo
silokhu sikuona la ama-project sike sabuza njalo umgcini sihlalo wemathebeleland north ku-MDC alliance umnumzana Dubeko Sibanda uthi hayi kama TV Binga Road akuhambeki lokho kusese yi-dust road
Kamativu Binga Road and bengikhuluma ngakho futhi emini kukonoko ukuthi bekule steering committee evela ku-cabinet ebona ngama emergency road rehabilitation wona lo mgwaqo liqiniso sibili nxa usuka eKamativu siyafika eBinga bekunikwe icontract icompany 1 ukuthi yenze ama pothole filling but icompany lana kubonakele sesesikubonile labo sebebuyile abe steering committee ngahlala labo phansi ngazavumelana ukuthi lana umgwaqo sofuze siwenze kube emergency ukuthi umgwaqo lana kudingwa amanye amakontraktor maybe 3 or 4 ungabi one company ngoba ingaphuza ukuthi iqede kuze kufike isikhathi sezulu then kusibuya khona eBinga kulo mgwaqo okade waqala ngawo luba la uchairman weMDC alliance uMadube kwaliba ukutshelile ukuthi hayi aluba la ubongile kupresident ukuthi kulo mgwaqo okade wakhulunywa ngawo iBinga siyabhuwa road kwakungahambeki dadewethu but kathesi usulungisiwe usugradiwe uyatshelela uzuye fike siyabhuwa uzudlule siyahlangana le Marsh West
iningi lingathi lezi zingabe zizinhlelo zezanu PF yini njengebandla kumbe ngezikahulumende njalo likhankasa lisebenzisa zona kumbe kwehlukene yini ibandla lezanu PF lohulumende
indlela okusebenza ngayo wonke ama-parties nxa sisiye ekhethweni baphuma lama manifesto and ama manifesto abantu bengawathanda ama manifesto lana imihlelo abaphume lazo ezeparty nxa iparty leyana isiwinile isebenzisa zona ziyana inhlelo ezikumanifesto ukuthi i-government izi-implement so inhlelo lezo zaqalisa kuzanu PF kathe sezikugovernment sezi-implementwa i-government yezanu PF because mind you it's not an inclusive government i-government ekhona ngezanu PF
lo ngumgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni semathebeleland north umnumzana Richard Moyo njengenhlala yenza i-studio 7 iphe omunye wakhe umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumgcini sihlalo webandla le-MDC alliance emathebeleland north ithuba lokuphawula okumi khona ibandla lakhe ngalolu daba ngesizwe ingxoxo yakhe lo sithandekile emhlanga we-studio 7 lapho athi inhlelo okukhulunywa ngazo ngumoyo azibonakali ngokupheleleyo kulesi sigaba
okwakuqala uRichard kacho ukuthi izikolo lamaklinika ayiwo akhiwe imali ye-devolution fund yiwaphi angeke waqamba ngoba kawakho okwesibili ukhuluma ngegwayishangani gwayishangani into leyana kudala yakhulunywa ngayo siyake sibabone nje kwelinye ilanga babekhona bathi gqo babaleke kungabi lalutho oluba khona ilupane i-provincial hospital akhuluma ngayo kakula lutho into esiyibonayo kuphela ngamaphephandaba athona sebefaka imali but imali yakhona kuground asiyiboni thina njengabantu bemathebeleland north now ukhuluma ngomgwaqo siyabhuwa usiyegogwe into abayenzileyo banikeni izimali babuya bafaka igreda kulowo mgwaqo ukuthi kabagrede asibhuqu olukhona besikhuluma nje kathesi lezakhamizi sithi lo mgwaqo ngesikhathi sezulu awusahambeki akula lutho olukhona siyakwazi ukuthi le elapo pucha kona usia ekaroi bage bafaga ama bagane besiti sebefaga itara patila na mtlanje akula lupo olukona imali ya devolution tina njengabantu wema tebele note ukusebenza kwayo kanye asika kubona iwange ipower station le ekhulunywa ngayo esikwaziyo kuphela ukuthi iyengezelela isikwelede selizwe kuphela kodwa lokho kuphuma kiyo sibisibili tina kasikubona toke ngamafichane into engayitsho ukuthi hayi uRichard Moyo uhlabelela nje idina yakhe ukuthi bemkholise njalo ID lomdudla ngoba yibo obasi bakhe but tina njengabantu bemathebelele ndinoth asila nguquko asila ntuthuko esiyibonileyo evela kuhulumende lo okhona lokho engenile uphose kufane nje lo hulumende kamgabe ngabantu nje abazinika izimali bedle izimali kumbe nje kuthatha amaplazi iwange le okukhulunywa ngayo ipower station iqiniso elikhona mamhlanga kakula lutho olumangalisayo sibisibile singalutho ukuthi lukhona esikubonayo nje ukukhanyayo okukhulu inkalakade esikwelede esesithethe esivele eChina but in terms of ukuthi imali leyana isebenzeni iyede value bani asikakuboni thina abantu bemathebeleni north so bona nxa bekubona uRichard hayi bakubona nje ngoba bake behambe begqoka ama-overalls abamhlophe lama-helmet besiyathatha impikitsha kodwa in terms of ukuthi khona sibisibili esikubonayo kuground akula lutho olukhanyayo kuyafana legwayishangani yakhona yizikwelete nje ezokuthi zingabuya bedle ilizwe lisale lilokhu lithiwa khona lilezikwelete kulalokhu elakukweleda eChina kodwa impumelo yakhona phansi ingakhali
lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance esigabeni seMatepeleland North ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembo be-intanethi ele-News Hawks lilodaba lokuthi amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights aselenyanga eziyisithupha elokhu elinde ukuthi umthethwandaba wahlulele udaba lokuthi inkampani yeZupco yiyo yodwa evunyelwa ukuthwala uZulu ngalokho Linhlanganiso ithi kumele umsebenzi wokuthwala abantu uvulelwe wonke umuntu. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi ibandla le-UPND elikamongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia likhalaza ngokuhlaselwa ngabasekeli bebandla le-ZANU-PF ebulenjini be-internet. Isikhulumeli saleli bandla sibikwa sithi lokhu kungaqhubeka kulakho ukuwonisela ubudlelwano bamazwe womabili. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uhulumende usethembise ukujezisa amatitshala angayi emsebenzini. Leli phephandaba lithi umsekeli kamphathintambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthi kulobufakazi bokuthi amatitshala ayisilinganiso sokungamachumi amathathu lanhlanu ekhulwini 35% abayanga emsebenzini selokhu izikolo zavulwa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani basakazi, sanibonani basakazi njani bonke nabalaleli be-Studio 7. Hayi siyaphila nathi. Ngithi nje nami ngikhulume ngento ezenzakala ngale ngasekhaya. Eish, yabona mafika endabeni yokuthi kulungiselela ukhetho uzwa ushaya uluvalo. Ngesizathu sokuthi lamabandla la aphikisawo ayiwathi afuna ukukhipha iZANU-PF. Hayi, yazi nje into yabo yonke ngani ayinasikolo phakathi. Futhi nje angazi noma bayakubona ukuthi ukwenza kwabo mabe senza kanje kuhamba isikhathi kungekho into abayilungisayo belokhu bephikisana ukuthi hey MDC eyazwayo MDCT hey MDC esemthethweni MDC Alliance kanti kubangelwa yini ukuthi bengahlakaniphi never mind singabasupporti kwenziwa yini ukuthi bengahlakaniphi beyeke lezo nkulumo ezingabasindawo beforme indlela yokulwa
sitha yazi selokho engimamela nje futhi sengathi sekuwesi since sokusele iminyaka emibili ukulwa kwabo sekuwesi kutshengisa khona ukuthi makuyiwa ku election iZANU-PF yikho lapho ezohamba khona ibashaye ekhanda ngani ngoba izobuya futhi barobho ukuthi hayi MDC yakhona leyo T inamavota angaka MDC Alliance ilamavota angaka soka iwinanga iwinile iZANU. Hey man bophukeni nabo Felix madoda hayi khona hayi khona ekelani ukubanga ithambeli ngelanyama ukuthi kulo chamisa nomonzora mina nje kangiyibona ukuthi into eniyenza khona lapho ilomphumela ngoba angeke lize lisinqobe isitha ngendlela eliyenza ngakhona abafoyi hayi 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 ngcono nje leyo MDCT and the MDC Alliance ivele ife kuze kube ngcono abantu abathi ngcono MDC Alliance abulawe kube lelinye igama okwenza lokuthi kungakhonfuse abantu ngiyabonga
ngiyabingelela ku studio 7 ngibingelela kini kakhulu basakazi ngohlelo lwendlolo olwesiyenza sibe namandla ukuthi sizwe into ezifihlakeleyo lezingamanga lamaqiniso ya mina ngibuya etsholo esigabeni sakomathi igama lamudevis nkomo ngibingelela kumama umaswanda lobaba unkomo mina ngisegoli ngokusebenza hayi into zaseZimbabwe siyazibona vele incindezelo okukhona kaningi kakhulu lapha emabhoda nisebenza ngaphandle hayi siyahlupheka sihamba sihlutshwa indlela zonke lapha sibuzwa lokhu nalokhu vele inkululeko ayikho lapha mina ngibona nje into engabe khona ukuthi ilizwe liqunywe phakathi kube nemathebeleni nemashonaland ma besiza kithi bebhadale into lezi zama-TIP lathi ma siya kiwo besithajele okwaba sithaja khona and sihlamabhoda Beitbridge Lamtree Maitengu lamanye nje kusiya kwo-Victoria Falls amabhoda silamaningi ayaletha umkhono mikithi so vele abantu besishoneni kumele behlale bodwa ngiyabonga
Pugeni Gedis Senator Pugeni umakhuphe bengawinanga ipercentage kamakhuphe ibingaphansi kwe-3.something% okutsho ukuthi ebengawinanga ngitsho masibona ngalowo mthetho so kutsho ukuthi lonke likusenate bekungafanelanga ukuze lingene yikho abantu sebethi selingena ngohlu alingenanga ngomthetho ngemfanelo kutsho ukuthi kumele libonge inkosi ngoba yalingenisa kumbeni libonge usathane owalingenisa ngohlu because umthetho olingenisayo njalo le ruling yangkhona ayikho qiniso kayikho maqiniso ibuya next state captured court case
linjani ku studio 7 siyaphila ngapha COVID lalokho ubunzima esibona ezweni besicela ukuthi uNunzana uChamisa nxa kungavuma kaphume edakeni lwabalaba abathengisi laba MDCT atshintshe ibizo ngoba thina vele abantwana bezimbabwe sivele sizamlandela siyamazi ngoba yithi vele esi-MDC Alliance yakhona so labo bathi khona bona bakhethwa ngabantu baqamba amanga abantu abakhethwa ngabantu yibona besiba ababakhuphayo besithi bona yibo abakhethwa ngabantu babesekelelani kuwina nxa babekhethwe ngabantu uChamisa upresident uChamisa kaphume adinge elinye ibizo sizimele lapha ilibizo leli lokubangisana leli likhanya labana bathengisa ngeyinye nje ibranch yeZANU MDCT le ngoba MDCT le yinye ngamapapets nje asikuphathi ngokuthi khona bona abantu abalungele ukutshintsha impilo zabantu hayi ngabantu abadinga imali ezikhwameni zabo ngabantu abathengisayo ngabantu abafanana nje labantu abahamba bebhoda emabhawa bedinga lokhu lalokhu abala direction ebantwaneni bethu thina njalo nto abantu sihawula kangaka besicela ukuthi uChamisa ngana uyazama lokhu
sibonane kuhle ngapha e-studio 7 yazi bengicela uwat 7 wasetsholotsho ngapha kosiphoso ma kufika isikhathi sokuvota abantu bengaze bayethuselwa ama-ovet angaze ayethusela abantu iy'nduna zingaze ayethusela abantu osebhuku bengayethusela abantu abantu bayovota nje kuhle kungabi khona umuntu oyethusela omunye umuntu voteni kuhle omunye nomuntu azi uvotela ini uyiZANU MDC umthwakazi yini konke lokho okusalayo wena umele uzivotele ngokuthanda kwakwazi ukuthi yini into oyifisayo endaweni
yakho lapho hleli khona mawuvote uyabukwazi uvotela ukuthi kuyini okufisa endaweni yakho lapho hleli angibonge lapho phambisa isandla qala ubuze inqubelo
salibonani kuzo zonke indawo ngiyabingelela okhulumayo ngumbongeni inkomo ngibingelela bonke abasakazi kunye nabalaleli balumsakazo futhi ukuthi ngilombuzwana omncane umbuzo wami ukuthi izinduna zizinduna ngenkosi manje izinduna ezikhona ngithemba ukuthi izizathu ezizenza zibe zinduna kwakuyibukhosi manje mase zizinduna angazi ukuthi zizinduna ngokubika kubani nanokuthunywa ngubani imbiko yaziya kuphi sengathi iya sezizinduna zikamongameli so uma kuzinduna ngokomdabu angazi noma ngiyaphazamisa ngicela lingisize kakhulu lapho ukuthi uma kuzinduna ngokomdabu kufanele impela inhloko yazibe yinkosi asivunyelwe sibeke inkosi yakithi phezu kwezinduna zakithi ngiyabonga
ngiyabingelela msakazi kwistudio 7 kanye nabantu bonke msakazi ngisungana nime ngento eyenziwe nguhulumende ophetheyo eZimbabwe ukuthi abantu bakithi esindebeleni babefaka amatshe esikhumbuzo bekhumbulo labo abantu ababulawa ngesikhathi sekugrawunde uhulumende esuka amatshe enyamalala esuke engabathatha izinyathelo kulokhu okwenziwa ngabantu le nto le ayineme izosuka sinje singamandebele sinokuthukuthela bethi thina sineshrebha lezi singabantu besindebeleni kanti kunganjalo kathi sisuka sikhala sinezinyembezi ngabantu abasilahlekelayo ngabe impilo zethu zimi kahle singabantu emathebelelendi ngabe lebesekhona labo bantu abashona isikhathi esiyabakhumbula labo abasilahlekelayo siyafaka izikhumbuzo zabo sifakile manje isikhumbuzo manje sikhishile la sisafaka ebhanako sakhishwa kusho ukuthi icala ngelikabani makunje thina sithi siblema uhulumende ophetheyo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 siyabonga kwezemelika lokhu kutholakala izidumbu zabantu ababulawa lizulu lesiphepho uHurricane Ida kwelemelika izolo abahlenga abawelwe ingozi bathole izidumbu ezinhlanu endlini okugcinwa khona asebekhulile uMongameli Joe Biden ovakatshele indawo ezitshaywe lizulu leli ezibalisa iNew Jersey leNew York izolo wazise ukuthi uhulumende wakhe uzaphathisa abawele ingozi le Sixoxe lomnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leBuffalo eNew York ukuba lomunakalo omkhulu wezulu leli elinenge viki edluleyo.
Bathina eBuffalo New York usicezile mijana. Asatholanga uyinde eningi izulu yebelikhona kodwa belizulu nje elifladayo eliwisisihlahla lapha laphana lathatha lamagetsi kodwa hayi thina sebili hayi siye sakomplaina kodwa hayi siyakwazi ukuthi eNew York City okungani useduzane lakhi ikakhulu le misebenzi esihamba siyafika khona kube lomonakalo isikhathi esiningi i-flooding i-transit yakhona sibaflooded kodwa hayi thina ngokwethu hayi singeke sakhala ngaleli zulu ebelikhona abagandi hayi bakhona abantu abawelwe izihlahla zalimaza izindlu kwaphuma amagetsi kodwa hayi thina lapho esikhona hayi singeke sakhala kangako
bayathola yini uncedo abantu abawonakalelwa izindlu kumbe izakhiwo bencediswa nguhulumende
yebo uhulumende wemelika uyanceda kakhulu ngoba i-hurricane leyi yadeclare ukuthi i-disaster so nxa yokuthi sekuthiwe i-hurricane i-disaster kuyatsho ukuthi ezikhwameni zahulumende lama-department athize kahulumende kumele ephume lama-resources abo bencede so hayi lapho ingakhulu kwele Louisiana lapho esibone lo mongameli uBiden esiyafika khona wadeclare ukuthi hayi leyi disaster sibonile dalo ingatsha zahulumende ezingena ifema ne-CDC ye-Department of Housing and Urban Development sibabonile nje hayi bayabonakala round njalo khanya bayasiza abantu bebapha ama-temporal shelter lokubapha ukudla amanzi abagulayo bayakhangelwa. So hayi, uhulumende walapha ukujayele lokho. Siyazi ukuthi ama-hurricane season lakhona inyanga yonke, kodwa aida ube ngu-number 5, top 5. So hayi, government ikhiphile onke ama-resources, bayazama ukunceda abantu lapha abanganceda khona. Njalo siyananzela la ukuthi abantu abaningi bazoba nenkinga yokuthi nxa udingala flood insurance, nxa imoto yakho ikhukhulwe ngamanzi kumbe yonakala, i-regular insurance yemoto akayisoze ikuncede.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leBuffalo eNew York. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.